Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe lizakwehlisa amafulegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kaMoyo Kaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela uqela lezaphu elen African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalwa impi yenkululeko bathi bayathakazelela kakhulu okwenziwa nguKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZebra Veterans Association, umnumzana Petros Sibanda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kaMuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda, sikhala ndawonye lemuli yakhe lelizwe lakhe. Thina nje ngamaZebra, abantwana bezaphu, siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba ngumngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZebra abaningi kakhulu okwedlula amanye amazwe. Abalweli beZebra abaningi baqeqesha kweleZambia ngokusizwa nguKaunda. Izinkulumo eziningi zokuqeda impi yeZimbabwe.
Umnumzana iPitule Maphosa ukubandla leZaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu njengamaZimbabweans, njengama-Africans, kulandela ukutshona kukababa uKaunda izolo kweZambia. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda waba nguye umongameli oqala welizwe leZambia. Wasacrifice kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe ase-Southern Africa, amazwe ahlanganisa iZimbabwe phakathi. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka e-Southern Africa. Wabanikeza yonke support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana neNamibia asebeka amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda kuthi leSouth Africa selazise ukuba lizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Bert Nico Bebe owala impi yenkululeko uncoma kakhulu imisebenzi kaKaunda.
UKaunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela-ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo-ke nxa sikhangela i-history yethu, ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu iZebra leZaphu. Njalo uKaunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election ku-opposition kazange alale esikhundleni. Watshengisa abanye bonke ke e-Afrika ukuthi hayi, lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa, uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Sou Danisibanda laye uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuse.
Wayeyindoda emadodeni, iZebra kungase uKaunda yayifinde beyitshabalaliswa uNyerere, ngoba uyakhumbula ngesikhathi seZebra. Isikhathi seZebra lesandi sasiyisikhathi sokuthi iZebra iphele. Wonke umuntu wayesele wayezafana kayihlogani seZanu eMozambique kuphele khonapho, iZebra iphele kwapho, leZebra iphele khonapho. So uKaunda ngobunzima ngoba uNyerere basebethe khona eZambia, basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe, ingathi ngabe AU uNyerere nekampani. Sonke umuntu olesikhathi fanele eMozambique indlela yokubulala iZaphu. Kodwa sebephendukile sokuliwe sokubenzima ukhomanda uNikita. Thatha abanye babesele babuyele eZambia. Wavuselelwa futhi uKaunda ukuthi iZaphu, wakubona uKaunda ukuthi iZaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephelo eZambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKaunda.
Namhlanje ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKaunda weZambia usebhubhile. Mina kimi uKhawunda weZambia is like ubaba ukhulu engakhula ngimkhangele. Ngeke ngahlala eZambia ngisiphepheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle. Kumbe ukuthi ngelinilanga lithi lisihlalele nje athuche azelibingelela. Alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi. Kwakungu-Kenneth Khawunda.
Akwaziwa ukuba uKhawunda uzancotshwa nini, njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.